go VOA Ndebele.
Ampano zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuNtulikazi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nendaba yomthetho othwa Patriotic Act uyasethusa kakhulu njengezapho. Kodwa ibikhona phela imthetho efana nale efakwa ngu-Ian Smith, ayisinqabelanga ukuthi singaye empini.
Yebo, kwethusa, iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze.
Iningi liyawusola umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act lisithi uzasetshenziswa ukwephula amalungelo oluntu ngesikhathi sokhetho.
Remember, even may okay, so we are gathering information. That's why I'm saying that if the Zimbabwe Republic, this will be conducting our investigations.
Intathelizindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-CID amtshayele ucingo lamhla ebuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo. Ukwanakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuba iningi ligcine lingena ebunzimeni bokulandela lonke udumo oluzayo ukuze athole imali ngesiphangiphangi okunjengenhlelo zama-pyramid schemes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Incwethi ezicobungula ezemithetho, amagqwetha, amalungelo oluntu, uzulu lamabandla aphikisayo bathi umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act, uzasetshenziswa ukwephula amalungelo kaZulu ngesikhathi sokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esisayine ukuba umthetho lo uqale ukusebenza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ingcitshi zithi lo mthetho wephula amalungelo oluntu ngendlela emangalisayo, zisithi kawuhambelani lalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Enye yalezi ngcitshi elombono munye ngumnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elisebenza lenhlanganiso ye-Veritas.
Asikhangele ngendaba yama-elections vele aseseduze lawa ngo-August. Ama-political parties kumbe ama-political activists kumbe laba abafisa ukuthi bekhethwe kukhetho balakho ukuthi behambe phela ezigabeni labo bekhankasa ukuthi bedinga usekelo ukuthi labo bevotelwe ehofisini. So uyabona nxa umuntu ekhankasa ulakho ukuthi ekhuluma ukuthi hayi, sina sifuna ukuthi lisikhethe ngoba sizalenzela into enje, sifuna ukuthi uhulumende lowo khona kathesi esuke ngoba uphambanisa indawo lezi kayenzi ukuhle lalapha lalapha lalapha, thina sithi khona isizalilungisela. So nxa ukhuluma khonokho ulakho ukuthi la ufithi usubotshiwe ngoba kuthiwa wena sizondisa uhulumende.
UJamela uqhubeke esithi lo mthetho lezithezisiwe eziphambana leminye imithetho enjengaleyo enika uZulu inkululeko yokutsho imibono yakhe, asole uhulumende nxa lapho ephosisile kungela kwesabela ukubotshwa loba ukujeziswa ngesigwebo sokulengiswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lo mthetho mubi, esithi ulakho ubaphazamisa emikhankasweni yabo njengebandla.
Inhloso yokusayina lo mthetho omubi kangaka yikuthi bawusebenzise masinyane kwenzela ukuthi bahlukumeze njalo banqabele amanye amabandla afuna ukukhankasa ngesikhathi sokhetho. Yiyo injongo yayo. Yikho ke sithi thina konke lokhu kukhombisa ukuthi akusoze kube le-free and fair elections. Kodwa lokho akusiphi ukuthi sibole inhliziyo ngoba abantu sebezimelele.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu, yena othi imithetho enjengaleyi iyethusa.
Le ndaba yomthetho okaMnangagwa othwa yi-Patriotic Act
siyawunanzelela njalo uyasethusa kakhulu njengezapho. Kodwa ibikhona phela imithetho efana naleyi eyafakwa ngu-Ian Smith after UDI. Ayisinqabelanga ukuthi singaye empini sikhulule ilizwe lakithi. Yebo kwethusa iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze ukuthi sikhulule uZulu. Sizaqhubeka thina ngomsebenzi esiwenzayo sikhankasa.
Istudio 7 kayenelisanga ukuzwa imibono kamphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokuphathiswa kwalomthetho edayile Senate wathi lomthetho uqhakathekile kwezomvikela welizwe. Ilunga leZANU-PF ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi umnumzana Admire Maskati uthi akakuboni okubi ngalomthetho.
I-Patriotic Act ayimphambaniseli ukhankaso lwami ngenxa yokuthi nxa ukhankasa ukhankasa ebantwini. Abanye bayithanda, abanye abayithandi, kodwa kuqakathekile ukuthi wena njengomuntu okhankasayo uzwana na okunganani and livumelana okunganani labantu uyabokhuluma labo ukwenzela ukuthi izinto zakho zikuhambele kakuhle. So mina njengomunye wabantu abakhankasayo kukhankaso lokhetho lwamhla ka-23 August 2023 amboni uhlupho olukhona kumbe impambaniso engingayithola ku-Patriotic Act leyo khona.
Abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo ukumbe kuhlala ejele okwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuthi ngoqhutsho ukhetho elizweni lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubungela ezombusazwe zisithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela lokuhlukumeza ababandla aphikisayo loba labo abalemibono ehlukile likahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli izindaba yeStudio 7, u-Anastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-Central Investigation Department, i-CID, amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo izolo, ababikwa bebexotsha abathengisa ezitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi ulokhe esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa.
Ubuhlungu bomzimba lokhe bukhona, intamo, ukunyathela nyathela nzima, leqolo lingathi liyatshisa-tshisa, ubuso buyehla ukuvuvuka, kodwa amehlo abuhlungu lekhanda. Njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona. Le ntathela izindaba ebengilazo izolo, lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka. Umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo, lo hulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe. Mina I'm an accredited journalist under Voice of America. Akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe. Ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe. Okwamanje silinde ukuthi sonyama ngalokuthi ukutshaywa kwabantu kuyabe sokudla ngaphi.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba.
Remember, isn't me okay, Dolo? So we have to gather information. That's why I'm in the case of the Zimbabwe Republic Police. We're conducting our investigations.
Sibuze umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba. Wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili, kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okuningi okwenzakeleyo. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube kaWard 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu sebaluhlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama-stakeholders ngesiNgisi, kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini.
Ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani. Wazama bamehlula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana nesishono uCharuka ukuthi hhayi uyakuzotora Burawayo. Ndibana alisebenzisayo uba kuthi banda uyakwazi azame ukuya khona le. Indaba ka-5 Avenue yaze yadiscussa with ku-joint operation command at provincial level chaired by the minister umama Ncube. Babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke. Njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla liphi. Ungafika khona phana bagqokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bantu.
Asizweni umbono kamnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ngalolu daba.
Ya si uhlungu ngalokho sikuzwileyo echaywa ngemuva wokuthi thina njengenkokheli zentatsheli zindaba sifike sakhulumisana la ma-political parties ukuthi khona bengahlukuluzi intatsheli zindaba. Kuyasihlupha ukuthi khona awukabi lo muntu osethe wabotshwa, ngoba imfanekiso ikhona, lama-videos akhona, abantu bangikhona babonakele ukutshengisela ukuthi ngabohlangothi luphi. Sizazama ukuthi sikhulumisane la amapolisa njengoba sike sihamba lawo ilizwe lonke, sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intatheli zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona laba abantu bachaye intatheli zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo yokuthi khona balutshwana abantu abaswasazana abazintatheli zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimisele ukuthi asebenze, kodwa sesitholakala ukuthi kulezi gebengu ezitshengise ukuthi khona azifuni ukuthi kube le ntatheli zindaba ezingobomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona ekhangele into leyo, acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe, lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba, njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi uAnastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emitshineni. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole usekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuba yesule umugqa womthetho olawula izokhetho we-Electoral Act othathela izizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuvota nxa zithe zahlala phandle kwelizwe okomnyaka olengxenye kumbe inyanga ezilitshumi lesitshiyangalombili i-18 months zingaphendukanga ekhaya. Igqwetha likamnumzana Sithole umnumzana Eddington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba lamuhla. Umnumzana Sithole uthi i-High Court kumele isule isahluko 23 somthetho lo ngoba ukuthathela abantu beZimbabwe ilungelo lokuvota kuyikwephula isisekelo sombuso welizwe. Udaba lolu luza ngemva kokuvinjwa kukamnumzana Xavier Kasukuwere ukuncintisa lidale le-High Court ngemva kokumangalelwa ngumsekeli we-ZANU-PF esithi umnumzana Kasukuwere akumelanga avunyelwe ukuncintisa ngoba ihlale kwele South Africa kwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye. Kodwa yena umnumzana Kasukuwere uyasiphikisa lesi sinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Kusenjalo amapholisa athi asevule uphenyo phezu kommeli we-Churumanzi South olilunga le-ZANU-PF unkosikazi Barbara Rhodes ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngezokuthekelelwa kwelizwe, yena obikwa ephume kwenye i-audio ethethisa ipholisa elalibophe ilunga le-ZANU-PF elalidabule amagwaliba ebandla le-CCC okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network ziqhuba inhlelo ezikhuthaza ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iningi kodwa liyathandabuza ukuba inhlelo lezi zilakho na ukuvimba udlakela osulumemetheka elizweni. Kubika uGibbs Dube we-Studio 7.
I-ZESNY eqhuba uhlelo lwe-Voting Peace emigwaqweni isingene endaweni ezigoqela eGogwe, eMagunje, leNkayi, lapho kuthaza khona uZulu ukuba akhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ezinye njalo inhlanganiso eziqhuba inhlelo ezifanayo nge-Community Tolerance, Reconciliation and Development Trust leHill Zimbabwe. Benza lokhu kulandela imbiko ethi banengi abantu abakhahlanyezwa elizweni lonke jikelele ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ziqakathekile indlelo lezi.
Kuyanceda ukuthi kusikhumbuze ukuba thina singabomakhelwane, siyaphilisana njalo sonke singabantwana beZimbabwe. Akudingakali ukuthi sixabane ngenxa yokuthi silembono ehlukeneyo ngalesi sikhathi sokhetho. Ngakho-ke yonke imikhankaso iqakathekile, akumelanga sikhangelele umkhankaso phansi eyabe incedisa ukukhumbuza abantu ukuthi bebe lokuthula.
USibanda uphinde wathi kuqakatheke njalo ukuba abantu bavikele abanye ngesikhathi sokhetho.
Singenza ama-campaigns wonke, kodwa into eqakathekile ukuguqula indlela sonke esicabanga ngayo. Ubudlwangudlwangu buqaliswa ngabantu, kungaqedwa ngabantu.
Lokhu usekelwa ngunkosazana Ellen Shiri Yetenga okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Uhlelo olama-road shows olukhuthaza ukuthula olukhutshwa izinhlanganiso ezizimele zodwa ezifana lezi-ethnic contract le-Hill Zimbabwe silubona luqakathekile kakhulu elizweni ngoba luyafundisa njalo ikakhulu sikhangelane lesikhathi leso esokhetho. Into esihlukumezayo njengebandla yokuthi udlakela luyakhula lokhe lusiba lunengi, ikakhulu udlakela oluyenza ebantwini abe-CCC labanye nje abangasekeli iZANU-PF. Sibona udlakela lolu lusuka ebantwini abefazi njalo labasekeli abeZANU-PF bayethusela abantu ezigabeni lapho abahlala khona. Njalo sibona lamatitsha ikakhulu laba abafundisa emakhaya ukuthi bethusela.
Nkosazana Khethwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi kunzima ukwenqabela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Sokungumkhuba nje ukuthi every time nxa kuzaba lokhetho kube lokulimala kwabantu, lokudilizwa kwezwakhiwo, legasi elichithekayo, and akuyona into entsha, into eqale nje ngo-1980. But okumangalisayo okuyikhona futhi okungani kwenza lento iqhubeke yikuthi bakhona abangathintwa ngumthetho esingathi selection application of the law. Uzonanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu ababangela udlakela babe besazakala, bebonakala these days kulezindlela eziningi esingathi technology ezilokuveza abantu abayenza lokho. But uzothola ukuthi amapholisa ababophi. Sizokhumbula even ngama-by elections kulabantu ababonakala bechaya abantu einsiza ematopo ngale lanxa izakhamizi zahamba zakhuluma emapholiseni, akulanto enziwayo kuze kube lanamhlanje.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uncoma okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Siyafisa ukubana ukhetho lolu lube lukhetho olungeladlame phakathi, abantu bafunde ukuzwisisa ukuthi vele asuze sibone ngokufana nayo. Nxa omunye ethe wahamba ehlangothini leZANU-PF, omunye aye ku-CCC, kumbe omunye kumthwakazi, kumbe omunye kuzaphu, sonke singabantwana beZimbabwe, singabantwana bani. So siyayikhwabitha imizamo eyenziwa yilaba abezesini lamanye amaqembu atshiyetshiyeneyo. Siloyisa lokuthi abama-church labo abenkolo bangenele phakathi, ngoba abantu abaningi bayangene ezinkolweni. Abakhuluma ezimfeni labo balokhuze bakhulume okuzwayo ngodaba lokuthi kube lokuthula phakathi kwabantwana beZimbabwe, ngoba singabantwana abanye, sizihlobo, siyazalana. Akudingeki-ke ukubana sigebengane, sigadangane ngenxa yokuthi kona sokubuye ukhetho. Ukhetho yinto ebuya idlule, kodwa ubungane, ubuhlobo abusoze budlule njalo abugezwa ngesepa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhulume kakhulu emphakathini ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Ubonakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuthi iningi lizithole lingena lapho kwezinye inhlelo lapho elingathola khona imali ngesiphangiphangi. Abantu bengena kulezi nhlelo bethenjiswa ukuthi bazathula inzuzo enengi masinyane okunjengama pyramid schemes. Intatheli izindaba obathabile masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula yezomnotho kanye labawele emaqhingeni lawo bachasisa ukulahlekelwa kwabo. Ngeviki ephelileyo kubotshwe owasungula uhlelo olwe e-creator uJao Jiatong labanye ababili uTrimota Fumanei kanye loJustin Kuchekenya abahuquluza uZulu amadola eMelika aphezu kwesigidi i-$1 million. Umnumzana Ben Ndlovu, omunye wabaqilwa ehlelweni lwe-e-creator, uchasisa ngokulahlekelwa kwakhe.
Ekuqaliseni ngafaka imali yami ngabe ngisanelisa ukuthi ngikhiphe emva kwenyanga bese ngijoyinisa abanye abantu lami babaningi ngaphansi kwami okutsho ukuthi bese singabantu abafika i-15 abantu abasuka kimi. Bonke laba abanye engabajoyinisayo mina inyanga ibengapheli ngakho bebelokhe bengatholi lutho kodwa mina yami imali engayifakayo ngase ngiyikhuphile sengilindele nje kuphela ukuthi ngidle abantwana bayo. Kube buhlungu kuphela ukuthi yona le imali ivalelwe phakathi lokuthi abantu abajoyiniswe yimi bagcine bedliwa bengasanelisi ukuthi bethole imali yabo njalo.
Omunye wabafundi bekolishi eleGwanda University uPride Ncube uthi bafunde isifundo sokuthi imali iyasetshenzelwa ayibuyi yodwa.
Bamna ngumntwana wesikole bese ngifakela imali yefees phakathi bese ngifaka imali ye-laptop phakathi imali yami yonke because i-creator lisithi ungafaka imali eningi uyenza imali eningi uyenza imali eningi ngamalanga ngamalanga. So ithe ivuke ngekho ngizobuhlungu kakhulu ladla abazali bami lokuthi ngibatshele njani angikwazi ukuthi ngiqalisele ngaphi ngithini mbalansi izinto kunzima. I-create sibulele kakhulu and sibulele kakhulu isifundisile futhi ukuthi kamele sivuse njengabantwana like nje abantwana besikolo sizama ukuvusa singaphungu ku-download imali imali yasetshenzelwa.
Unkosazana Janet Gumbi uthi abantu abatsha bafuna imali ebuya lula njalo masinya kungakho behugeka kunhlelo zama-pyramid schemes.
Thina sikhangelele i-fast cash uyakuphiwa imali yefees obusucabanga ukuthi ungayispina njani masinya ukuze lawe uthole i-pocket money. Okunye lawe nxa ungenisa abanye abantu ngaphansi kwakho uzuza enye imali kodwa ngemva kwalokho wayenzakalayo nge-e-creator sesilokuthandabuza ukungena kunhlelo lezi. Ngibona engani uhulumende nxa engavula amakhampani abantu basebenze kuzavala konke lokhu okuyi-informal ngoba iqiniso yokuthi abantu bayalingeka ngenxa yokuthi wonke umuntu uzama ukudinga imali.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology iNUST weluleka uZulu ngodaba lwama-pyramid scheme.
Nxa sikhuluma i-pyramid scheme ngumhlobo webhizinisi engekho emthethweni. Uyanxuswa ukubana ufake imali yakho uthenjise ukubana uzaphiwa imali yakho isiphindaphindiwe. Imvama yikuthi nxa uthe wafaka imali yakho abakuqala umnikazi uyaqala alinike sibili imali yakhe. Okusuka kube khona ukuthi engabona kubana sokujoyine abantu abaningi uyathatha imali le agcine esinyamalele. Isicabiso engisinika abantu ukubana ungabona kusiba lo mhlobo webhizinisi othi bise imali yakho siyakunika isiphindaphindiwe basophe khonapho ngaba yi-pyramid scheme.
Akuqali ukuba uZulu alahlekelwe imali kunhlelo zama-pyramid scheme kwele Zimbabwe. Ingcwethi kwezomnotho zihlala ziqonqosela uZulu ukuba aqaphelisise inhlelo ezithembisa inzuzo yemali ebuya masinya. Zisithi ezinye zezibonakeliso zalokhu yikuba kufanele ufake abanye abantu ngaphansi kwakho okwenza uthole inzuzo kulokhu. Abaqeqetshi kwezomnotho bathi umnotho wakhiwa ngesikhathi ngakho lokhu okukhanya kuletha inzuzo ngesiphangiphangi kuvele kunuka santungwana ngokunjalo uZulu kufanele ahlehlele emuva kulokhu. Inhlanganiso e-Financial Intelligence Unit e-Banga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe layo ikhuthaze uZulu ukuba aqaphelise inhlelo ze-pyramid scheme ngoba zingekho emthethweni njalo isikhathi esiningi abantu balahlekelwa yimali. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku.
Kulabo dokotela abathi abafunda emakolitshini lanye abesifazana kabasebenzisi ngemfanelo iphilisi lokwenqabela ukuzithwala. UTopias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-emergency contraception pill isetshenziswa ngabanye abesifazana eZimbabwe ukwenzela ukwenqabela ukuzithwala. Odokotela bathi kusobala ukuthi kulabanye abangalisebenzisi kahle. UThubelihle Ndlovu ofunda eNational University of Science and Technology uthi kuningi okwenza abasha belisebenzise iphilisi leli.
Abaningi abazali abakhulumi labo ngocansi. So bona baye bengafuni ukuthi umzali abone ukuthi khona umuntu sesenza ucansi. Abafuni ukumitha. Okwesithu, i-peer pressure. Njengoba benishilo ukuthi abazali abakhulumi labo, bona sebebona kungcono ukuthi bekhulume bodwa, sebetshelelana eceleni. 3, ungamitha umncane, impilo iyaba nzima. So yikho begcina sebethatha wona lama emergency contraception pills.
UBinon Ncube, owake wakhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union, uthi amankazana amaningi, ikakhulu abasemakholitshini, basebenzisa iphilisi leli ngoba kabazivikeli uma besiya emacansini.
Lingakhangela kube lesurvey enyebitshengisa ukuthi abantwana kuma-tertiary institutions abaningi sebelomkhuhlane we-HIV and AIDS. Sesinabantu abaningi abangesabiyo umkhuhlane but abesaba nje ukuzithwala. So yikho sokugcwala kakhulu ukusetshenziswa kwamaphilisi avalela ukuzithwala kulokusetshenziswa kwama-protection ngoba lapho abasekho khonapho sebesesabela ukuzithwala.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi baningi abatsha abangasebenzisi iphilisi leli ngendlela eqondileyo.
Siyabona ukuthi sokubhahile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi e-family planning la okuthiwa yi-morning after pill. Ukuthi umuntu uyabe vele emacansini engazange wavikela asevuke ekuseni egijima siyathenga la amaphilisi. Wona amaphilisi la ayenzwa kuhle sibili ukuthi asebenze avikele ukuthi umuntu angazithwali. Kodwa into esidanisa ukuthi abantu nxa sebekwenza lokhu ukuthi sokuyinjayelo. Hayi lokho kakusakhwabitheki akumelanga abantu bayenze njalo.
Ungwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi abatsha akumelanga be emacansini bengazivikelanga.
Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, gonorrhea, syphilis, amawards, hepatitis B, umuntu engabathola ekuhlanganeni emacansini kungavikelanga. Yikho hayi siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza injayelo yokuthi bahambe emacansini bevuke ekuseni sebesebenzisa leli philisi. Sokuyi-misuse or abuse yephilisi lele okuthiwa yi-morning after pill.
UZibusiso Mnandi, omela amalungelo abasakhulayo ekunhlanganiso abangane, uthi abatsha banamhlanje abasaqakathekisi ezamacansi njengabakudala.
Indlela esesikhangela ngayo ucansi, le ndlela esikhangela ngayo ukuzithwala, sokutshintshile sokusenza ukuthi abantu ucansi kabasaluthathi ngendlela abantu ababelithatha ngayo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bagcine bezisebenzisela amaphilisi lawa, but kuyukuthi kudala ucansi lalingaphongi kuyenziwa. Kwakumele kube lezinto ezenzakalayo, umele ulotsholwe, umele uyenzeni ukuze uqale ukungena emacansini.
Unkosikazi Khadija Kasim, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo, uthi abatsha kabalalwazi olugcweleyo ngokuzithwala lokuzivikela emacansini.
I don't know if it's lack of emancipation or just simple ignorance or whether they're choosing to use this pill instead of other birth control methods like IUD, Jadal, Depo, birth control pill, and as. But I'm thinking it's just ignorance because by now, wonke umuntu usefundiswe birth control, different types.
Amanye amadokotela athi kumele abatsha bezivikele sonke isikhathi uma besiya emacansini kulokuthi besebenzise i-emergency contraception pill. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo with the Connection, lapho esiyabe sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.